gijima yonke indawo lapho sihlanganisa ukuthi izakhiwo lapho kuzadlalelwa khona imidlalo zibe sezilungisiwe ukuthi kube nokuthi nxa besika abadlali bethole ukuthi sokulungiselwe ngendlela eyiyo. Njalo sinamanye amakomiti akhangelele izinto ezithiyeneyo ethi committee ngekhangela marketing nje ukuthi sibone ukuthi imidlalo le iyazakala. Siyabonga ukuthi usinikelele ithuba lokuthi sitshele abantu bako Bulawayo laba seZimbabwe ukuthi imidlalo yabo ikhona. Sinawo futhi amakomiti amanye akhangele ngezemali, kulamanye futhi akhangele ngezokwelathwa kwabadlali lababukela bekhona. Sikhuluma kanje hhayi luthuli kuyalungiliselelwa kakhulu.
Sikhangela wona lawo amakomiti lemisebenzi yabo kuhamba kuhle yini, kuningi asebekwenzile.
Hayi, amakomiti alungiselela sibili okungani kugcwele, njalo sineqiniso eliqotho ukuthi kuzathi kufika isikhathi semidlalo sesilungiselele ukuthi silathi kukhanye ukuthi kade kule misebenzi. Uza kunanzelela njalo ukuthi lezi ndawo ezinye ezilungiswayo asondawo ukuthi ziqalwa kuthi kwakhiwa, zindawo nje ukuthi zilungisiswe ukuthi zifike lapho isibanga esikhangelelwe khona. Ngabe AU ukuthi Region 5 ukuthi ziyamela zibe zingakhangeleli imidlalo.
Wonke amalungiselelo lawa akhanya azachiya idolobho lakoBulawayo lilezakhiwo ezokudlalela ezingcono kulakuqala yini?
Yikho kukhulu kakhulu okufanele futhi ukubonga abantu bakoBulawayo ukuthi lezi zindawo zizasala sezikhanya ukuthi kwadlalela imidlalo. Leminyaka ezayo xa sekufuna ukuthi kube le midlalo ebuyayo ikuzaba khona, kuyathuthukisa futhi nabo badlali. Ungakhangela ukuthi imidlalo enjengetennis ibingasadlalwa kakhulu, so umdlalo wakhona uzawufuswa yona la amagame. Kube sekubuya i-swimming lapho kubhukutshwa khona elikhulu elalikwaziwa nje ukuthi ubharo, so kufakwe amabhukutshela kuzabhukutshela khona abantu. Ama-stadium eluveze le Papa Fields lapho ukuthi imidlalo singadlalwa lebusuku. Njalo indawo zokugqokela seziphucukiwe, njalo ingakhangela iluvele stadium lalabo abasentekayo sebele ndawo yababehlala kuyabukeka sibili White City. Wonke nje indawo zakhona siyabonga kakhulu ukuthi sikuthole khona ukuthi sifike le midlalo kuthuthukise yonke into esilayo koBulawayo. Into enkulu esisele kuphela ukuthi bona abantu bakoBulawayo bebuye ngobuningi bezosekela le midlalo.